Un po' di salve su spona reza, ma che ti da vopi ama vendas, yena wasa ingenela eva kambanisa, msebenzi wabo, eva vopi ama vendas lapo. So kana kubelo kungazwisisani kuhle la mapolisa khonapho bona bekuthathela ukuthi kusho ukuthi uhlose ukubaphambanisa umsebenzi wabo yena kuyikuthi ayi ukodwa ubebuza nje ufuna ukuthi azwisisise ukuthi kanti ama-vendors lawa babotshwa ngaliphi. So khonokuyana amapolisa bona basuke bakuthathela ukuthi kusho ukuthi ayiuhlose ukubaphambanisa umsebenzi wabo basebembopha. So ukuthi ngokunjalo-ke esipeshini basebesithi bona babhadale ifayini ukwenzela ukuthi bamkhiphe sokuphengukhulula.
Ukuhlawula ifayini lokhu gqwetha kutsho yini ukuthi uyalivuma icala?
Hayi, yena ukulivuma icala vele akalivumi, nakhathesi lokhe uyalilandula. Ube yena bekukhangele ukuthi nxa kuyikuthi bengabhadali engahlawuli ifayini le kutho ukuthi usiyalala esitokisini siyaziswa ekhoti ngemva kwe-48 hours. So khonokuyana bona yikho akukhangelele wafengelele wafeqinisekana ukuthi kungcono ukuthi ahlawule-ke leyo fayini akhulule ngento ekade sithi bekuvele kulama-programs amaningi kade funa ukuthi abewenza so ukuthi alale esitokisini bekuzasuka kumphambanise kakhulu.
Wona amavenda laba abathengisa ezitaladeni bebenzeni beze behlutshwe ngamapholisa?
Bekungenanto abayenzileyo. Akuhluphana nabo kwamapholisa, amapholisa kuyikuthi amapholisa bebesithi bathengisa endaweni lapho ongavunyelwanga khona ukuthi bathengise khona. Kanye yikho lapho usuke khona lo kansela la esengenele efuna ukuthi azwisise ukuthi kanti kungani amapholisa bebesithi abantu laba bathengisa endaweni ongavunyelwa ukuthi bathengise khona. So yikho usuka sehluphana khona namapholisa, amapholisa bebekuthathela ukuthi ufuna ukusiphambanisa emsebenzini wethu.
Umongameli Mnangagwa lo hulumende wakhe bathi amalungelo ahlonitshwa ngokufaneleyo eZimbabwe, kodwa abanye bayakulandula lokhu bathi abantu bayahlukuluzwa, abantu bayabotshwa mahlayana. Ungathi ukubotshwa kukakansila Makuwerere kuveza ukuhlukuluzwa kwamalungelo abantu yini?
Khona ukubotshwa kwakhansila lokhu kuvele kuyasoleka ngoba ubotshwe ekuthini ube ngumuntu okuyikuthi ubedinga ukuthi azwisise ukuthi kanti vele kuhamba njani. Amapholisa bona babuthathele ukuthi vele kasifuni ukuthi usesiphambanisa wena emsebenzini wethu lowo. So khonokuyana vele kusuka kutshengisela ukuthi ilungelo labantu amapholisa kabaliphathanga ngendlela yakhona. And kusuka kungabi isibonakaliso esihle ekuthini isiyilizwe esizama ukuthi sitshengisele ukuthi sesihloniphe amalungelo abantu, kodwa nampo abantu bahonga ubothwa nje.